kwakuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 28 kaZibandlela 2023. Igama nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Umba isendanana elabantu abangocwepheshe kakhulu isebenzi kahulumeni ukuthi ziphenyisise kwenzela ukuthi zingithe okuyikho okwenzakalayo okungincedisa ekuthatheni izinqumo engakho.
Umphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi kanye lokwethekelelwa eZimbabwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu usebumbe ikomithi ezasungula uphenyo lwenkokheli yeZimbabwe Tourism Authority ukuhlolisisa kumbe kulenkohlakalo eyenzakala kuyo.
Izilimo ezinjengomumbu, hayi sekuchile silise kumhlophe nge masini, sekuchile. Simadolo zima, kasikwazi ukuthi phoke abantwana sizobathini.
Izakhamizi zeningizimu yemandebeleni sezidlela evalweni kulandela ukungani kuhle kwezulu, kuhlangana lokuchisa kakhulukazi kwelanga osokuchiye izilimo emasimini zichile. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi werumba uChristopher Mazolo Ncube ehamba leqembu lakhe le Manza Mnyama Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Umphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa eZimbabwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ukhiphe umbiko ngolwesihlanu esithi usebumbe ikomithi yabantu abahlanu ezasungula uphenyo lwabakhokheli beZimbabwe Tourism Authority, iZTA Board. Ikomithi le iyabe ikhokhelwa ngumnumzana S. Masanga ongunobhala kugatsha lukahulumende lwePublic Service, Labour and Social Welfare. Undlovu uthe lanxa kukhona akusolayo, lokhu akutsho ukuthi kule nkohlakalo ethe yatholakala kumalunga akhokhela iZTA. Uthe okwamanje ikomithi le izaqhuba loluphenyo, ihlolisise njalo ibuthanise ubufakazi eyabe ibutholile, ibisimethulela umbiko wayo ogcweleyo ngemva kwalokho. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Ndlovu ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuthi uma kulokusolela ukuthi kukhona okungahambi kuhle kakhulu ekuphatheni impahla kaZulu, indlela elula esemthethweni njalo epha wonke umuntu amathuba okuthi azwakale kakhulu indlela elandela yona le ukuthi ngiyakumba isenzanana elabantu abangocwepheshe kakhulu isebenzi kahulumeni ukuthi ziphenyisise kwenzela ukuthi zingithe okuyikho okwenzakalayo okungincedisa ekuthatheni izinqumo engakho. Kuvamile ukuthi into umuntu angasola ufethe thatha amanyathelo engakayenzi kuphela, kodwa umthetho wethu usicacile ukuthi kuqakathekile ukuthi into enzangale kube lo phenyo oluthethayo. So ma sengizile ukuthi kulezinto ezingabe zisenzakala ngendlela engekho emthethweni, nasengibona kuqakathekile ukuthi siwulandelele lomthetho. Ngifake ithimu engibona ngani izakwenza umsebenzi ngendlela esezingeni eliphezulu sobe ukuthi iqiniswe kuyini.
Ngobani bona abazabe besenza lolu phenyo?
Baphumile kugazethi, kodwa obathungamelayo ngenjengingamhamba ngumabhalane jikelele, permanent secretary, not secretary general, permanent secretary oweministry ekhangela i-public service, labour and social welfare, ubaba uMasanga. Nguye ongumgcinisihlalo owekomiti leli phakathi abaningi kakhulu ngama-chief directors kwamanye kahulumeni.
Kungathi iqembu le-anti-corruption lalo liyabe liphatheka kuphenyo lolu?
No, nxa abe-anti-corruption besolele ukuthi kule-corruption eyenzakeleyo bayayenza uphenyo labo oluhlukileyo ma besolele ukuthi kule-corruption. Kanti mina ma ngithole ukusolela ukuthi kulento engahambanga kuhle ku-department engaphansi kwami or ku-parastatal engaphansi kwami, ngilo mlando wokuthi ngizwisise ukuthi kwenzakeleni, ngilo mlando wokuthi ngase ngibe qiniso iqiniso lethemiso ukuthi phela kuhambana ngakuse ngibe lamanyathelo engiwathethayo ngokusemthethweni. Okwakhathesi angifuni ukuthi ithi mina kukhona okungahambanga kuthi hayi kusesekusolela esizakuncediswa laba bantu abazayenza uphenze esikhangelele ukuthi into abazayenza ngeseshana esimahla.
Umnumzana Ngqobizi Thamangaliso Ndlovu ngumphathi ntambo ogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa eZimbabwe esixoxelayo ekobulawayo. Isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe amapholisa aseqale uphenyo lwesikolo seDominican Convent eHarare ngemva kwencwadi ebijikeleza enkundleni zokuxhumana okuthiwa yalotshwa ngumbalisi omkhulu waleso sikolo ilandisa ukuba kule nani labantwana abayisitshiyangalombili 8 asebexotshwe kuleso sikolo ngoba betholakale bethatha njalo bethengisa izidakamizwa. Sizweni uNyathi echasisa kabanzi ngalolu daba.
Into efuna ukuthi sichasise, abe-Dominican Convent awazange bafake i-report kumapholisa. Amapholisa abapha ngokubona incwadi leyo ihamba kuma-social media pages. So izolo amapholisa abahambe isikolo bakhuluma lo-headmistress labanye amathishala bahamba labo i-Harare Central ukuthi senze ama-investigation. So sikhuluma kunje amapholisa basenze lokwane sithina ama-investigations. Iningi eliningi sizalitshela ngokuhamba kwesikhathi.
U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele esixoxelayo eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Uhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zeningizimu emandebeleni sezidlela evalweni kulandela ukunganikuhle kwezulu kuhlangana lokuchisa kwelanga osokuchiya izilimo zithile emasimini. Lokhu kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo lidinga uncedo lokudla kulandela ukuselakala kwezulu njalo nyakenye okwabangela ukuthi abantu abambalwa baswele imvuno. Abogatsha lukahulumende lwezokulima bathi isimo sibi kakhulu esiqintini seGwanda laseBybridge. Albert Ncube usipha lolu daba.
Wasaphethe isihlalo somkondiso wezokulima esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu uthi umumbo olinywe lapho izulu lisewula sutshile kulesi sabelo njalo sebethembele ukuthola isivuno kolinywe ukugcineni. Uthi ngaphandle komumbu ezinye izilimi ezigoqela inawuthi zikhula kakuhle. Ukuswelakala kwezulu kumaviki adlulileyo sekuthiye le nkomo zisengozini yokucuba ikakhulu eziqintini zeGwanda South leBybridge. Umnumzana Thembi Nkosi Nyathi obhethele eGwanda South uthi isimo sibe emasimini.
Izilimi ezinjengomumbu hayi sekuchile zilise kumhlophe nge emasimini sekuchile simadolo nzima kasikwazi ukuthi phoki abantwana sizobathini kulomnyaka. Le mpupu vele stolo lapha siqalisile ukuthi ikhuphuke intengo ngakhona.
Unkosikazi Gladys Moyo oyisakhamuzi semawane phansi kwenduna uNhlamba uthi bazabulawa indlala lonyaka.
Vela kulaa nto esizaphuma siyiphethe indlala izasibulala, izinto ziyadura, konke umpuphu bakhwelile, asikwazi vele ukuthi siyenzeni.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Tebondo oyisakhamuzi eludumbe Bybridge la othi sebelahle ithemba lesivuno esihle.
Mali ngani noma liyana ngube kathesi seliphuzile izilimo eziningi sezithile besizamile ukulandela sakuxwayisa kodwa hhayi khanya izulu lehlule konke sekuthile emasimini balutshwana nje aba kumele lapho kodwa ngokukhangela komunye umkhathi siyabona ukuthi ukhathi lokusaliwoma.
Ukhansila kawa-12 egungwe umnumzana Okediswa Linyane uthi akulaa nto enhle emasimini.
Isimo sibi sibili haya akulalutho babelatshile kuthile lastik beseGwanda sinabo-DA osikhuluma ngendlala enaleyo ukuthi ukudla kumele kutholakale but akulalutho akulakudla ejempini.
uthi ngaphandle kwezilimo izifuwe kakhulu inkomo zilakho ukuquba ilobanini
chile akulaluphe egangeni womile enkomeni ayinkomeni lakho kubi isimo sakhona asiborit
abogatsha lezokulima bakhuthaza uzulu ukuthi ahlakule emasimini ukuze alondoloze izilimo zakhe. Inhlanganiso yamazwe omhlaba enakekela uzulu ohlaselwe yindlala e-World Food Program ithi abantu abafika bhoso izigidi eziyisithupha 5.7 million badinga usizo lokudla kuleli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemaname eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olugxila kokwenzakala emaphandleni.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje sesidedela usithandekile emhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondane lokubhekane labesifazane empilweni.
Namhlanje uhlelo lwethu sicubungula eziphathelane nomnotho welizwe lokuthi uthinta njani abesifazane. Asizweni umhlonitshwa wethu ezibetha ngegama.
Mina okhuluma lami kubandla lami engizibe u-MBCT ngumkhokheli wabomama okuthiwa sithiwa u-National Chairing Women. Ngizisenethi ngimele iBulawayo Metropolitan. Igama lami elisesithupheni ngingudorothi Moli Ndlovu. Kodwa abantu abaningi unganikiza ngalelo gama dandekile akangazi. Ngiyaziwa ngokuthi ngugonyeti wakoBulawayo. Thina njengabesifazana be-MBCT esikhangelabelakho kakhulu ngaleso sikhangele zomnotho. Umnyaka uyaqala sithandekile. Abantwana baye ezikoleni. Ezikoleni lapha kulezinto eziningi esezatshintshwayo. Ukubhadala ngeyusa. Iyusa akula muntu oliholayo lapha eZimbabwe, babili bathathu abangaliholisi. Uthole ukuthi omama bathona imini yonke belayinize. Angabhadala kule ilayini yeyusa, ayibhadala futhi kulayini ye-RTG. Ilanga lonke umama uyathona engenzanga lutho, kukati impilo yakhe isematamatisini. Impilo yakhe ise-flea market. Yikho lapho athola khona zona lezi mali. Kube nzima-ke futhi ukuthi khathesi usukusela kulo Bengula Street na usazi iZimbabwe. Ukuyofika kuparonyata empinyeni kwedorobhu. Kufoliwe ngamatamatisi, kufoliwe ngama-flea market. Wonke umuntu uthengise ulude, wonke umuntu uthengise idelele, wonke umuntu uthengise ifulawa. Kwenzi kuze oil icomputation yangkhona khonapho ukuthi bawuzuthi sifiyachayise uthi sengithengele lana engenye kwapho yakuphethe ngayo $20 izathi ndiyishefu nefuthi ugade ngayo sobuyela emuva phinde ugade ngayo sozisinto ngoba yona imisebenzi akula msebenzi sandekile akula. Lelo lutsha olukhulayo lelo luyaqeda ezikoleni sibile ngenye usasile sibili wathaya kuhle kuhle angeke ahambe kuba zayafika ku-training. Esefike ku-training asithole sibisithupha sakhe kodwa khathesi ukuthi uzasebenza ngaphi akula. So kumele aphume ilizwe aye kwamanye amazwe abe yi-foreigner ayokuphela futhi wonke ukudlula lokho akubalekele ngabo. Abathi bona laba batsha ngase bephuluma lolu limi labo lempumalanga ngapha bathi yiringwa zangkwazwa kuphunga futhi izinto uhlanganisa. Hlanganisa ukuthi kumbe ungaphuma loko kuphila.
Kulona lolu uhlelo siyake sikhulume lomphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane. Yena uthi uhulumende ulenhlelo eziphathisa omama. Ungathi kulosizo yini abesifazane abalutholayo?
Hayi, iqiniso lishe njalo kalibulali. For example, ngiyakunika mina i-example yeZimbabwe Women's Bench. Mina ngokwami ngingummeli wabomama ePhalamende. Ngingumkhokheli wabomama enhlanganisweni yami MDCT. Kumnyaka ophelileyo ngiyabona ngihambise omama aba-more than 700. Ukuthi bayebhalisa ngihamba labo babhale bafile amafomu kuthe kabavula amabhenki e-akhawunti bawavula amabhenki nanamhla lokhu kunje sithandekile akubanto beyedwa kwazi uzulupi ebhenki lakhona khona lapho ngike ngazi ngabuza futhi lami khona ngabe ngisephalamenti ukuthi kanti ibhenki leli lincedisa njani kwathiwa khona hhayi ukuthi kade ngingakahleli indlebe zemali. Ngeqiniso kodwa ukuthi ngeviki yesibili kaFebruwari sizabe sesihlelekise ukuthi laba abaphathintambo sibabuze weda sibabuza ngendlela le yokuthiwa ngama-questions without notice kumbe ngama-questions with notice. Bengilindele ukuthi ngaye siceda lindaba ye-delimitation yezizekuthi ukuthi kathi kuncedwa abanjani babake befokeni abancedwayo.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Dorothy Molly Ndlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi wakobulawayo. Yena engumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT njalo engusenator wakobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga ngohlelo labesifazane. UChris Gande uselandela ngolwakhe uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani solukandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Angleston Sivanda ocubungula ezombusazwe. Sihlaziya udaba lokwabiwa kwezigaba zokuvota i-delimitation.
Bona kuyinto emangalisayo nje ukuthi amabandla wonke asola kukhombisa ngokusobala ukuthi kukhona okunuka santungwana. Abezanu PF bayakhalakhala, bayacabangelana, bayasolelana, bayasola inhlanganiso ekhangela ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Abe-TPC labo bayakhalakhala, abanye labo bakhalakhala ukuthi bangabe beqile bezelwe. Sasithe eBoreni nxa kudlala inguqu ungabona wonke umuntu ekhala kuthi ukuthi kukhona okukhona okungabe kuqondile. Mhlawumbe kwesesikhathi urefuli unompe mbe angabafeki kakhulu amabandla ngoba into sebejayela ukwenza into zomgunyathi lokuqilibezela omunye yabe sebona ngani iqembu lakhe qilibezelwe. So kukhombisa futhi ukungahlaliseki komumo lokungathembani kwabantu beZimbabwe engisingathi ngesilungu ipolarization. So ukuthi lanxa wenze kuhle kangakanani endaweni ezinjengeZimbabwe ele polarization esingayibeka ngekuselibala esindebele uyasihlala usolwa nje. So yikho kudala ukuthi kube lokukhonona ngamabandleni wonke omunye lomunye ebona ngazana ukuthiwa uqilebezelo.
Ngokubona kwakho uhlelo lolu lo delimitation lungaba lwenzwa ngendlela yokuthi kuqilibezelwe na kukhetho oluza kumbe kwayenzwa amaphutha nje kuphela.
Angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyenze amaphutha la akhona asolwa ngabantu bonke behlose ukwenza njalo ngoba khonoko ukuthi abezana PF bakhalakala abe Triple C bakhalakala lalabana labo bakhalakala lengcwethi lazo ziyakhalakala kutshengisela ukuthi bebengayenzi lawo maphutha bejonge ukudonsela ingubo kolunye uhlangothi ngamaphutha angezanga ayenziwe mhlawumbe ukuthi sesikuthi icapacity ukuswelakala kwecapacity capacity challenges mhlawumbe kunye ngamaphutha abe siwabona ngani ngamaphutha kodwa bekungelanto abangayenza njengakobulawayo kade kungelanto abantu bezimbabwe electoral commission abangayenza ngaphandle kokuthi benze konkhana abakwenzileyo bebhoda bekhekheleza bebengenangena ngapha bedinga ukuthi ama-constituents abe labantu ngoba abantu bakithi kobulawayo inani labantu ababhalisileyo ukuvota bekwezindawo amanye ama-constituents abengasaphumi so basebesenza khonokhana kube bekhekheleza bepheceleza bebhoda ngapha bedinga ukuze inani lama-constituents ethu asale elithumi lambili otherwise ngamanye amagama alubana kabenzanga khonokho abakwenzileyo alubana ebulawayo isele isilama-constituency angu-10 kumbe angu-9 so khona lokho kwenzeka ukuthi abantu babone ngazani ukuthiwa into kazihambanga kahle bese kusiba labanye abezombusazwe abacabanga abamabandla ababona nganzani ukuthiwa alubana ikumiswe ngendlela ethile bona babezaba le advantage so kuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithemna ipolarization ngaphambilini ukuthi akusatha kuthenjwana omunye lomunye la ubefisa ukuthi ngabe kwenziwe ngentando yakhe bese kusiba khona amanye amaphutha asiwathi thina the technical and administrative engicabanga ukuthi izek isengabuyela iwalungise abangawenzanga ngabonga ngabomo ngicabanga ukuthi lokho kuyalungiseka qhutshelelwe phambili
lo ke bekungumnumzana Angliston Sivanda ocubungula ezombusazwe ebesiqoqa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila
siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Balaleli baka Studio 7 liyaziswa ukubana umsakazo wenu uzasungula inhlelo ezimbili ezintsha ngomgqibelo langesonto ntambama. Lezi nhlelo zizabe zikhangelisisa okubhekane labasemaphandleni ngomgqibelo kuthi ngesonto zihlolisise okubhekane labesifazane. Inhlelo lezi ngezemizuzu engamashumi amathathu. Ngakho ke sicela lina balaleli lisincedise ukukhetha igama lalezi nhlelo. Olo emaphandleni loluphathelane lendaba zabesifazane. Sicela lisithumele lawo mabizo enhlelo kunombolo zeWhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318 kumbe ekhasini lethu ele Facebook kuVOA Ndebele loba ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Uzasinika amabizo asekelwa umuntu wonke uzathola umvuzo owe radio encane.
Siziphethe ngohlelo abaculi bethu namhla silomculi werumba odabuka eCholocho emaguswini uChristopher Mazolo Ncube ehamba leqembu lakhe leManzi Amnyama Sounds lapha abaphethe ingoma zawezimbili ezintsha uNtunkamile Nkomo eStudio 7 usipha loludaba.
Don't have to go, Ingoma yakuqala ithi ukuba isangoma, kuthi esibili yona ithi baqapheleni. Nango uChristopher Mazolo.
Ingoma le enye ethi kungcono ukuba isangoma, kusho ukuthi ngiyengabheka ukwenzakalayo esimeni sabantu abantu basizwa abasiza abantu bayabasiza kodwa kubuye kube khona ubugebengu abenzayo, ngoba uthola abantu bethu basiza abantu kodwa begcine sokubana bafundisi nabaprofiti abadingula abantwana.
Kule ethi baqapheleni ukhuluma ngani ncu?
Lana ngikhuluma empilweni uyatha umuntu uphila naye, umuntu uthola ukuthi uyakucindezela, o noma umuntu uzitshela ukuthi umndeni wakho noma uyifamily yakho, uthola ukuthi kukhona akwenzayo ongakuthandiyo okucindezela wena ngokwempilo.
Abalandeli ubatshiyela aphi amazwi?
Kubalandeli bengithanda mpela ukuthi kabasapoti besixhase kakhulu mpela emculweni kakhulu enyaweni lwakithi lwasesikhalangeni lasesindebeleni mpela, ngoba yiwo umculo esesiwukhangelele kakhulu ukuthi yiwo umculo esinawo besithenge la amasidi kuzokuthi phela sikwazi nathi ukuthi sikwazi ukuyarekhoda sikhiphe izingoma, bengathengi lawa ama-pirate ama-10-10 lawa.
Siyabonga Ntungamili, namhla ubesiphathele umculi uChristopher Mazolo Ncube ophuma eTsholotsho ehamba leqembu lakhe leManzi Amnyama Sounds. Singakehlukani sihlobo, nanzi ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umphathi ntamba ogatsha olubona ngezomkhathi kanye lokwethekelelwa eZimbabwe yomnumzana Ngqobizitha Ndlovu. Usebumbe ikomiti ezasungula uphenyo lwenkokheli yeZTA. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakare kamuri.